umnumzana Nelson Chamisa ngomunye wabasekeli bakamnumzana Morgan Twangirai ababalisela unkosazana Thokozani Khube lonumzana Elias Msuri. Abaningi bathi bekungamelanga afakwe yena omncane phakathi kwabathathu laba ngoba uveza sobala ukuthi nguye osizathatha isikhundla sikaTwangirai yena ophatheke ngomkhuhlane. Ingcithi ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu kuphakanyiswa kukaChamisa kungakhwezela umlilo wokuxabana obukhona phakathi kwabasekeli bakaTwangirai, uMsuri loMakhube labo abakhanya befuna ubukhokheli baleli bandla. Umnumzana Leopold Mnende enye yalezi ngcithi ithi uTwangirai usehluleke ukulungisisa ukufuthelana okusebandleni lakhe njalo inyathelo lokufaka uChamisa asekwenzile kuzahle kulibulale.
Ukwenziwa nguTwangirai akusatshiyananga nalokhu okwakusenziwa umgadi. UTwangirai yena bekufuze ebizele iCongress, esebizele iCongress abantu bekhethe umuntu abamfunayo ngoba lokhu akwenzileyo kungabulala iparty eMDC. I-factionalism ayisoziphele ngalokhu. Khathesi sizwa kuthiwa oKhube labomZulu baseGoli bakhuluma ingxoxo ezingavunyelwayo yiparty yeMDC kungenxa yokuthi babonile labo ukuthi uTwangirai usesenza izinto ngendlela engayisiyo, indaba engahambanga kuCongress abantu bamkhetha yena lo Chamisa.
Omunye njalo oyingcitshi ecubukula ngezombusazwe umnumzana Richard Mahomba uthi loba kungaba lokuxabana phakathi kwamalunga ebandla leli akwenzileyo uyakujabulela.
Okuqakathekileyo esikubona lapha ngokuthi khona ibandla le-MDC liyananzelela ukuqakatheka kokuthi ibandla kufuze lintshintshe ubukhokheli, njalo kuyafeza obala ukuthi i-MDC libandla eliqakathekisa ukuthi intsha itholakale ingaphambili kwezokukhokhela. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi uma lokhu sokube njalo, abanye abakhokheli kwe-MDC labanye abasekeli baleli bandla kufuze besekele lesi sinqumo esesethulwe ngumnini bandla we-MDC uDr. Morgan Tsvangirai.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi yezinasu uAshifunye uthe ukuthuthukiswa kukaChamisa kujabulise abasakhulayo akade sebekhalala ngezombusazwe besithi kukhanya zawanikezwa amathuba okukhokhela.
Kuphakanyiswa kukanumzana Nelson Chamisa ukuthi abe ngu-acting president we-MDC kuyinto ke esiyamukelayo ngoba ukuphakanyiswa kwakhe ayishuthi kuphakanyiswa yena yedwa, ayishuthi kuphakanyiswa uNelson Chamisa but kuyikuphakanyiselwa kwama-youth wonke awelizwe jikelele ngoba kuyanika ke i-confidence especially kuma-youth kade ngakhangeleli ukwenza into zepolitika but babona ukuthi no, lathi sile siyakwanisa ukuphiwa i-chance yokuthi sikwanise ukuzibusa, siyakwanisa ukuphiwa i-chance yokuthi sesihambele sihambe phambili.
Ingxenye yabasakhula ye-MDCT ikhulume namhlanje imelwa ngumgcinisihlalo wayo umnumzana Epson Chisiba ixwayisa uMakhube loMthuli bona abase-South Africa lapho abayehluza udaba lomanyano owe-MDC Alliance. UMthuli nguye okade ephethe ubukhokheli be-MDC umnumzana Tsvangirai engekho, uChamisa ubephethe ubukhokheli be-MDC Alliance kodwa khathesi nguye osekhokhela umanyano lebandla emele uTsvangirai. Ezinye ingcitshi zombusazwe zithi ukukhishwa kukaMthuli lokungakhulunywa kukaMakhube kuhle kutshengise ukuthi uTsvangirai ubevele ezifunela ukuthi uChamisa athathe isikhundla sakhe yena sephumula. UChamisa wenelise iminyaka engamashumi amane 40 yokuzalwa ngeviki ephelileyo osokumnika ilungelo lokuba ancintise kukhetho lwalonyaka esikhundleni sokuba ngomngangeli welizwe phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. Imele isithu 7 ngiseHarare, ngimgibson Bebe.